Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 11 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So the reason why we are saying we need a new
Esinyathelo sethu sokuba kungani sifuna kube ngabehlanganiswa ezimeleyo ezokuqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka 2018 yokuba iZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engasenelisi ukusebenza izimeleyo.
Ibandla eliphikisayo le People's Democratic Party iPDP lethula amagama abazancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala leParliamente ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa luselusididile ingqondo ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi ivele yinto yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga.
Amagqwetha kamnumzana Barnabas Mwanaka ilunga le-MDCT eletheswa icala lokubulala ipolisa ayelandula leli cala esithi wayengekho eHarare kusifa leli polisa. Amasela enwele eziphothiweyo ama-dreadlocks asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni leJohannesburg leDurban kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party iPDP umnumzana Tendai Biti uthi ibandla lakhe seliqalisile ukukhetha abantu abazancintisa belimele kukhetho lokudinga amalunga edale leParliamente ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma ngaphambilini komhlangano wethula abantu laba eHarare namhlanje, umnumzana Biti uveze ukuthi sebethole ingxenye yabantu abazancintisa esikhundleni sokudinga abameli bedale leParliamente lona elilamalungu angamakhulu amabili lechumi 210. Lanxa singenelisanga ukuthola wonke amabizo abantu asebekhethwe libandla lePDP abalolwazi ngokwenzakalayo, bathi omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira. Ubithuthe inyathelo asebelithetheleli kalisozela phambanisa imizamo yokumanyaniswa kwamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho. Wengeza wathi ukuze ukhetho luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu, kumele uhulumende avumele abantu abavela kunhlanganiso ezifana le-United Nations, i-SADC, le-African Union baze bona ngokuqhutshwa kwalolu khetho. Uthe njalo i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, kumele idilizwe ibunjwe kakutsha.
And part of the reason why we are saying we need a new election.
Esinyathelo sethu sokuba kungani sifuna kube ngabehlanganiswa ezimeleyo ezokuqhuba umsebenzi wokuhambisa ezokhetho ngomnyaka ka 2018 yokuba iZEC ngokwayo kuyinhlanganiso esiyathunjwayo engasenelisi ukusebenza izimele, isebenza ngokulandela okufunwa ngabebandla leZANU-PF.
Umbono kaBiti usekelwe ngumgcini sihlalo webandla lakhe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena othe kabayithembi iZEC.
AbeZEC vele kabasoze baqhube kuhle ngoba siyakwazi ukuthi lo umkhokheli wawo wayelilunga leParliamente ekhethwe ngubaba uMgabe ngokwakhe. So sibisibili asingeke sathi ngumuntu independent osimele yedwa, ngumuntu nje ozabe lokhu ethalaza ebuza kulaba abaphakathi kombuso ukuthi ngikuhambise njani, ngikhulume njani, ngiqhube njani. So mama lo kakhululekanga.
Unkosazana Mathibenga uthe njalo ibandla lakhe lizaqhubeka likhankasela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe lazo ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amagqwetha amela ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Barnabas Mwanakwa wetheswa icala lokubulala ipolisa alandula leli cala esithi uMwanakwa wayengekho eHarare lapho kwenzakala ubudlwangudlwangu kwabulawa uSergeant Tokmopiri. UMwanakwa obesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokubulala lamanye amabili okutshaya amapolisa lokuvimba umthetho mhlaka 29 ngenyanga edluleyo eHarare lapho kwaqhamuka udlakela abaphila ngokuthengisa bekhonona ngokuphoswa kwameva ensimbi awokwenqabela izimoto ukuthi zingabaleki amapolisa ama spikes. Umthethwandaba uyavuma ukuba uSergeant Phiri wawa emoteni kodwa amapolisa athi uthe ewile uMwanakwa labanye abasekeli bebandla leMDC thi bamgongoda ngamatshe. Elinye lamagqwetha kamnumzana Mwanakwa umnumzana Tonderai Batasara uthi uMwanakwa wayengekho eHarare mhlaka 29 ezivakatshele eKaduma. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Udaba lolu lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa luselusididile ingqondo ngoba lo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi livele into yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunje nje sinomunye wethu mayengahama usejele oweGlenview 5 labana okuthiwa babulala ipolisa. Mayengahama wayengekho leGlenview yankhona, wayesenkonzweni kule video etshengisa ukuthi usenkonzweni kodwa namhlanje useva 20 years egroupi yena engabulanga muntu. So izani sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhetho. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba ngoba ukuthi bazabotshwa la ngoba esebejele befela into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze ziswelakale ngoba sonke siyazi ukuthi izano isebenzisa ukutshaya abantu, ukwethusela abantu, ukutshisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathole abakufunayo, befosa abantu ukuthi beze izinto abangazifuniyo. Bazaluqalisa sibili udlakela and kukhetho lolo luzayo udlakela ngkhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu ngoba uma seqalisile ubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga kutshengisela ukuthi lapho esiyakhona ukuthi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi ama-border gates sebawavusile sebeqalisile ukubatrayina okutsho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe lingethuseli ngabantu abalidlisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavele ema-university lathengisa izinkomo lathengisa izindlu lihlale ebhalwini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana basemgwaqweni bathengisa ama-juice card.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amasela enwele eziphothiweyo ama-dreadlocks asethwalise abantu amagabha avuzayo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa. La masela adumela umuntu amgele ngodlakela lezinwele. UBenedict Nhlapho ukhuluma labeZimbabwe abalenwele eziphothiweyo bona abathi sebehambela evalweni sonke isikhathi ezidaladeni zala amadolobho.
Adlamalahla amasela enwele eziphothiweyo edolobheni le-Johannesburg le-Durban kwele-South Africa osekutshiya beZimbabwe abaphothe inwele sebedlela evalweni xa behamba ezitaladeni. Lezi zigebenga zenwele eziphothiweyo zihamba zithwele izigelo lezinqamo zizingela abalenwele eziphothiweyo ezinde. Othathelwa inwele uyabanjwa atshaywe ngento thile emtshiya eqalekile. Qede lapho kusetshenziswe ingqamo loba isigelo ukumgunda inwele ngodlakela. Ngemva kwalokhu lezi zigebenga zicela enyaweni zinyamalale lenwele zakho. Besuka lapho baqonda kulabo abalungisa inwele eziphothiweyo. Nga abazitshontshileyo kungezinde bazithengisa ngemali engafika amarandi azinkulungwane lamakhulu amahlanu 2500 rands. Iningi labezimapho abalenwele esiphothiweyo abakhulumele Studio 7 bathi abasalugxobi kwezinye indawo, kanti ke isikhathi esiningi sebegqoka ingwane loba bathandela ikhanda ngamalembu xa behambela endaweni ezingaphephanga emadolobheni la omabili. Isizalwane seZimbabwe layo olenwele esiphothiweyo umnumzana Mcasisele Gwazagwaza uthi lobo ibusela lesihluku esingakhulumekeyo.
Bafuna wona lawo enyashural elifana nelami lona leli enginalo, okusho ukuthi bathageta umuntu one threat elihle eselikhulile, bakuvimbe, bakubambe, bakukhathe, babaleke. Ingakho lento bayibiza bethi cut and run, ngoba bafike bakukhathe threat babale futhi ikhanda kuseyinto ongahamba uyivikelele, mhlawumbe ufihlile ukuthi bangakunqumi.
Omunye njalo ezimapho umnumzana John Dube yena uthi aluba amakhanda ayakhipheka, aluba bachiya bewachwathikile ezindlini nxa bengena ezitaladeni lemalokishini emadolobheni la omabile.
Sekuyindaba ebahile leyo, especially lapha etawuni kahle kahle abosister sebebathathela la marasta. Amarasta sakathengiswa boma-800, bekusho ukuthi irasta lakho lingakanani, so abantu vele sebebamanqunguzi vele kusela ngenye indlela.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Maphaseka Mahlaletsi uthi ubeseyadinga ihofisi thile edolobheni le-Vereeniging, wahlangana le ndoda thile yazinikele ukumsiza ukudinga leyo ndawo. Batheke ngokungena emkotweni waklinywa intamo wathi yoko, uthe esephaphama esegelwe impabanga inwele sezimele nyawo. Omunye uthe lokushini le-Durban wahlangabezwa ngabafana ababili bacela imali wathi akanayo. Eselibele omunye wamvayindela ngesibhakela ebusweni wathi diphansi, laye wavuka esegelwe untswi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Ndimande uthi lokhu sekusenza impilo yabo ibe nzima kakhulu.
Ngoba ngingumuntu onama-threat kanje, ngizwa ngishaya uvalo kakhulu ngoba sengiye ngayizwa kakhulu le ndaba. Ugcwele kakhulu endaweni ezifana nabokazi. Uthola ukuthi uyahamba basifika baphula inwele zakho ama-dreadlocks. Noma umfazi noma undoda kuyafana. It's a very risky thing ukuthi ube nawo ama-dreadlock. Bakuphula la ama-dreadlock ngodlame. Uthola ukuthi bakhipha neskin sakho laphaya.
Umnumzana Gwazagwaza yena ukhuthaza ngitsho labezimbabwe abalinwele esiphothiweyo abethekelela kwele South Africa labo ukuthi baqaphele.
Engakusho nje ukuthi abantu bananzelele kakhulu, ikakhulu abakazi abangosisi, bengahambi kumnyama endaweni engathi zisithekile, engathi zicashile, ngoba kulapho abathageta khona kakhulu. Ikakhulukazi nje iHebron nedolobheni ngale phansi, yikho lapha abantu abathageta khona.
Uhlupho ukuthi abazihluphi ngokubika lobugebengu emapholiseni, njengoba kungelula ukudinga izigebenga lezi, kanti ke lasenkantolo licala eliyimpica badala leli. Melestulo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngamabandla kumbe abazizimela bodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zomvikela kwele Melika ezePentagon zithi zingeke zapha isiqiniso sokuthi ngempela umkhokheli weqembu labalwa becatsha be-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi ufile, kodwa bethi balethemba lokuthi lokhu kuliqiniso. Ababike ngemfa yomkhokheli we-ISIS yinhlanganiso yezokulondolozwa kwelungelo loluntu elesigodlo kwele Bilitane e-Syrian Observatory for Human Rights. Ele Angola selilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa ngenyanga ezayo kuncwabakazi olokudinga umongameli ozathatha isikhundla esesichiywa ngumongameli Jose Eduardo dos Santos osebuswe kweminyaka phose ngamachumi amane i-38 edluleyo. Amankampani angaba isilinganiso esingamachumi ayisikhombisa lana ekhulwini i-74% angaba esebunzimeni ngenxa yokuncintisana lamabhizimusi abaphila ngokuzisebenza lamabhizimusi amancane, kutsho impumela yocwaningo olwethulwe libhanga le-World Bank. Leli bhanga kucwaningo oluthiwa Zimbabwe 2017 profile ngesilungu liveze ukuba amankampani amakhulu asethathelwa ibhizimusi ngamancane, amanye angabhaliswanga kuhulumende ngokusemthethweni, agoqela abaphila ngokuthenga bethengisa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni, iZimbabwe Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisane Ncube, othi lanxa kunjalo udubo lokusilela kwemali luphazamisa amabhizimusi abo.
Hayi, kuba afekte kakhulu ngoba kula cash and abantu laba into zabo eziningi, abanye bayimporta lama suppliers abafuna i-cash up front, so ibhizinisi yabo isilo kakhulu kakhulu.
Kodwa ke sizwa kuthiwa abakhona abangani bayaphumelela lanxa kulobunzima obunje, ungasitshela ukuthi bakhona yini wena obazwe leyo?
Hayi, akule mbazwile kathesi ngokuphumelela ngoba mainly ama-customers abo yiwo afabefuna i-cash ngoba abenikwa ama-$30 $20 per week. So ukuthi umuntu aprefer ukuthi aqalise ukuyathenga izinto, uyaqalisa ukuthi umuntu agcine imali umbe for transport for kumbe for ezinye izinto. So kuya-affect i-business kakhulu kakhulu ngoba sike sazama lokuthi sikhulume la amabhenki, imali lezi abazi-chargeayo for ama-swipe machines they are beyond i-means zabantu bona labo. Futhi
asithi ufuna ukuyadinga isikwelede ebhenki, wena uphila ngokuzisebenza uyi-vendor, uyayithola yini imali?
Hayi, uyithola kuma-financial houses laba njengabo o-Micro King labo untu. Emabhenki hayi, balutshwani ngoba babefuna ama-collateral and abaningi abanawo ama-collateral akhona.
Bapha imali eningunganani?
Abanye baya sokudependa i-potential yakho, bayakunika maybe up to so ngokuthi kungikhona i-business yakho ikhule kunganani, babuya bezoyenza i-assessment. Abanye from $200 kusiyafika kubo 2000 lokukhula kwe-business yakho. Ti abanye bangikhona, hayi ama-interest abo anzima ngoba babehambe ebantwini every day besiyacollect imali zangikhona.
Kahle kahle, ngawaphi amabhizinisi kumbe okuthengiswayo okungani kuletha inzuzo lezi nsuku?
Maybe kuma-local products kuba ngcono ukuthi ama-fruits lama-vegetables, but laba abanye ngoba thina sikhava i-cross-section yabantu abaningi kulama cross-border abahamba besiyawoda e-South Africa, besiyawoda e-Botswana, bayayithatha imali yangikhona sibe bezama ukuthengisa nge-eco cash, bezama ukuthengisa ukuthi batshintshile kumafoni abo labo, kodwa ukuthi bayithole imali yangikhona kube nzima kakhulu. Kodwa labo abathengisa izinto ezinjengezokudla yibo abangani bangconywana.
Udubo lolwana olwalukhona lokugijimisana lamapholisa kamanisipala selunjani lezi nsuku?
Hayi, ungani lungconywana kulezi nsuku udubo lokuthengisa lamamisipala. Kodwa nje i-disadvantage sebelayo ukuthi abanye abantu sebebuya from amadorobho sebebuya koBulawayo ukuzongcolisa lokwenza into ezijeneyo.
Sanxa likhangele indubo ezikhona, libona ungani zingaqedwa njani?
Izinto thina sibona ungani kungaba le-vending policy ngoba uhlupho yikuba kulezi nsuku sile problem kuma-council officials ngoba kabafuni abantu aba-organize, ngoba kibo abantu aba-organize abayi-association abatholi inzuzo, so bafuna abantu labana ababezimele vote ukwenzela ukuthi babe le-corruption lezinto ezinjalo. So nxa kungaba le-policy yokuthi konkona kube lama-associations a-registered ukwenzela ukuthi konkona abantu bonke bebe-registered ukwenzela ukuthi bahambise iy'ndubo zabo, ngoba abanye baba lenhlupho lamapholisi, bengaba lenhlupho lamapholisi umuntu kakwazi ukuthi aqonde ngoba akakwazi ukuthi kungikhona kule association. So abe sebethatha i-advantage yokuthi hayi njobe ngazi bebe sebemntwana sebemphatha kuo.
Sike sezwa udaba lokubana uhulumende ufuna ukuthi athathele umthelo ama-vendors, kuhamba njani udaba lwe-tax lona?
Bebezama ukuthi ba-formalize informal sector, kodwa lathi sifakile ezethu izizathu ezokuba kuyini esihlangana lakho, kodwa abasithembise khona yikuba asikayiboni imali, kodwa u-Minister of Finance uthe esefakile imali kuma-companies anjengabo-Setco, abantu ade berejistile before mhlaka-30 June bazathola imali, kukhanya ngani kubhajethi yakhe i-midterm budget uthe yena ufakile allocation yokuba abantu laba bathola imali zokuthi bathola amaloni nge-interest encane.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni iZimbabwe Upcoming Traders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso zabasakhulayo ukubakhuthaza ukuthi babhalise njalo bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo abaphansi komanyano wenera baqoqa ukutshengisela iHarare kusasa besola iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokwehluleka ukuqhuba amalungiselelo okhetho ngemfanelo. Abasakhulayo laba bathi iZEC esiphuzile kakhulu ukuqala uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo laba njalo engowebandla le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe.
Ungakhangela from 1980 Zimbabwe ayizakibe nama-election acacileyo. So sithe thina ifuna ukuthi sifake i-pressure iZEC ukuthi ibe kwazi ukuthi uhlelo abalubambile olokhetho aluso lwabo ngolwabantu bonke aluso luhlelo lwezanu ngolweZimbabwe. And sifuna ukuthi imithetho ekhona kumele ibaleleke ikwanise ukubanjwa ngumuntu wokhotho eZimbabwe nokuntanga wonke ofuna ukuvota akwanise ukuvota.
Lithi lina iZEC siphuzile uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kodwa ithi kayika abelayo phela imichina yokubhalisa abantu lapha.
Hayi ngoba ayibona iba basitshela abantu ngoba you remember bona bathi bona bazaqhesha ngo-April ngathesa singena ku-August. So thina silandela iprogram ebatshela iZimbabwe ngoba iba batshela i-national yonke ukuthi hayi sizaqhesha ukubhalisa abantu ukuvota njalo ungakhangela indlela esifuna ukubhalisa ngayo ukuvota siyo esiyijaleyo kumele kufundiswe abantu. Into esikhangelele kakhulu njengebandla le-MDC ukuthi abantu bafundiswe ukuthi kuyini amele bekwenze kuyini amele bekutware umhlobo bani wokubhalisa ukuvota abaye bevota kangakanani. Ukubhalisa asikukhangeli kangako but into ekhona esiyikhangele kakhulu yilwazi lomuntu obele bhalisa ukuvota abe ne-confidence kwisystem yangkhona ngoba even la izanu ngoba even iZEC injeya ngayikabi labantu abakwanisa ukwenza umsebenzi wenaro.
Uhlelo lwenu lokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise lona luhamba njani?
Uhlelo lokhu luyahamba sibili ngoba asilali sikhuluma sinje akula day yamahara ku-province by province ukuthi kubone ukuthi ngoba ama-district maningi ama-ward maningi ngoba thina sibekathesi njengebandla le-MDC amandla siwahambise kuma-ward ngoba yikho kula bantu khona esimele sicacise kangako ukuthi ungakhangela ngake ngakutsho ngelinye ilanga ukuthi sinobunzima obukhulu ngoba umntwana ozelwe ngo-2000 kathesi sekumele ahambe ayovota ngo-2018 sebeminyake ngo-18 kodwa nxa sikhuluma iZimbabwe yena kayazi esikhuluma ngayo ukuthi yake yaba iZimbabwe ekhanya, yake yaba iZimbabwe emnandi, yake yaba iZimbabwe elomsebenzi, yake yaba iZimbabwe elamafutha akwanileyo, esinkwa esikwanileyo.
Alo-ke ngumnumzana Dube Munkombwe osakhulayo lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Uhlangothi lweMelika olubona ngezimali olu-Treasury Department solufakele izijeziso zenotho izizalwane zeChina ezimbili lamakhampani amabili akulelo lizwe adingele eleNorth Korea imali yokulungisa izikhali zohlobo lwe-nuclear le-ballistic missiles. Abafakelwe izijeziso lezi lugatsha lwe-Office of Foreign Assets Control kumbe i-OFAC bakhokela uSun Wei lo Lee Hong Ri akade besebenza labantu lamabhanga befihla ukwenzela ukuthi banike imali iNorth Korea. I-OFAC ifakele njalo izijeziso lezi iDalian Global Company eyayihambisa impahla etshiyeneyo yephula umthetho weMelika lowe-United Nations. Phezu kwalokho uhlangothi lolu luvumbulule ibhanga elibizwa ngokuthi iBank of Dingdong okubikwa ukuthi yephula isiqondiso somthetho we-US Patriotic Act ngokwenza okungalunganga okuhambelana lelizwe le-North Korea. Unobhala wohlangothi lwezimali umnumzana Steve Manchin utshele intatheli izindaba ukuthi iBank of Dingdong yayisebenza ngasese ukuthi ilizwe le-North Korea lithole imali eningi kakhulu emazweni amaningi akuqela elemelika yokukhanda izikhali zohlobo lwe-nuclear lama-ballistic missiles. Ukujezisa ibhanga leli kuzakwenza ukuthi iBank of Dingdong ingenelisi ukuthola imali kwelemelika lamanye amazwe. UManchin uthe lokhu akwenzelwa ukuthi kubhidlizwe ilizwe le-China njengoba befuna ukuvikela ilizwe lemelika. Uphinde wathi umongameli Donald Trump lomongameli Xi Jinping wakwele China sebekhulume kakhulu ngodaba lwe-North Korea bavumelana kwentweni eziningi. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenza gadalala ukuthi limise ukwenziwa lilizwe le-North Korea elidelela amazwi wonke omhlaba ngokufuna ukuthi lilungise izikhali ze-nuclear lama-ballistic missiles.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende welemelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loPamela Nothando Bhulu owaziwa ngokuthi nguNomina osanda kwethula ingoma elesihloko esithi Don't Cry Africa. Okwamanje uNomina uhlala kwele Germany lapho asanda qeda khona izifundo zamabhizimusi.
Ngihlabela ingoma nje esile ngathi ya African touch. But ngizama ukubana lapho ngoba ngihlala ngapha eEurope, so ngizama ukuthi ngihlanganise amazwe wonke la emvela khona. So yikho mfuna ukubana nxa ngihlabela modern music ngihlanganise the African music ubana kube yimi mina njoba ya ngivela kulawo mazwe.
Yes, siyabona lapha ke kuthiwa uhlabele R&B, kuzobuya i-pop, kuzobuya ke African sounds, jazz, Spanish and electro, yini lokhu manje?
Yebo, azo mina nxa ngihlanganisa konke nje ngathi okay, Afropop, R&B, elama elements like ama African elements, it could be jazz, it could be whatever. I mean, it's African. Sifanga kuba sibe khona engomeni zami.
Ule ngoma osanda kuyethula kathesi ethi Don't Cry Africa, akusitshele ngayo mama?
Yeah, ingoma leyo Don't Cry Africa ngayibhala nje ngesikhathi eminyaka ezadlulayo. Ngangacabanga ukubana ngiza-release ingoma le. Iya-encourage abantu ukubana abantu laba babona ukuthi hayi, nxa sibambene sonke siyakwanisa ukubana siyenze izinto zibe ngcono, sikwanisa ukuthi sizilungisele abantu abethu in the future. So ngambona ukuthi ingoma le iyakwanisa ukuthi khona ya ikhuluma ngezinto ezenzakalayo nje emhlabeni, most specifically in Africa. Yeah.
So ke akuyihlabele kancane.
Don't cry, don't cry, Africa. Just try, Africa. Your day will come, oh, we shall cry. Don't let go, just hold on. Brothers and sisters, just keep on trying.
Alo ke nguPamela Nothando Bhulu ngobe sixoxa kuhlelo olwebulenjini lo Gibbs Dube Studio 7 kukhasi le-VOA Indebele. Okwamanje ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkokheli yebutho uXolo ibandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party i-PDP lethule amagama abazancintisa kukhetho lokudinga abalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.